Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lengali fuga njani zuluganda baula mungela emsakazweni wa Studio 7 ngomvulo mhla ziku 21 Mbandula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Igciwane le coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni kubika abogatsha lwezempilakahle abathi akula obulewe yi-COVID-19 izolo. Umkhokheli webandla le-MDCT unkosikazi Thokozani Khuphe usekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe ziqine avuselele umnotho welizwe. Kambe ukusetshenziswa kwebizo lokuthi MDC Alliance kukhetho oluzayo kungakusemthethweni na?
Indaba yegama uzokhumbula ukuthi ngo-2017 ubaba uTswangirayo ulontshe lokho abakubiza bethi MDC Alliance.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Coronavirus liqhubeka lisiba nganeno elizweni kutsho abegatsha lwezempilakahle abathi akula ngitsho loyedwa obulewe yi-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abalitshumi lanye ababanjwe leli gciwane. Lokhu kukhuphule inani labalegciwane leli elizweni laya kunkulungwane ezedlula isikhombisa 7683. Asebebulewe yi-COVID-19 bedlula amakhulu amabili 225. Umkhokheli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe uthi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele abophe ziqine abone ukuthi uZulu uyathola ukudla okweneleyo lezinye indingeko. Ukhuphe wethule la mazwi emkhosini wokunanza iminyaka engamachumi amabili lanye ibandla le-MDC labunjwa. Ngesizwe amazwi akhe ekhuluma emhlanganweni lo wenzelwe esigodlweni sebandla iMorgan Richard Tswangirayi ngomgqibelo. Lawo ngamazwi kankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT. Siphinde saxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni othi ibandla leli lingasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance ngoba yilo elavunyelwa ukuthi lizasetshenziswa ngesikhathi leli bandla lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tswangirayi, okungaba kusenza leli nyathelo lihambelane lesinqumo sedale le High Court. Idale le High Court lanquma ukuba uMakhuphe nguye wayemele athathe intambo zombuso ngemva kokubhubha kukamnumzana Tswangirayi. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo mnumzana Phugeni.
La ibe kumnandi mangabe benethuba lokuthi ubone ividiyo, hayi bajabulile ngempela abantu ukuthi ama kungaphinda kwenzakale ukuthi impilo zabantu zibe ngcono. Kodwa kungaba kahle uma kungabuza thina siwine nje ama-elections sithathe umbuso impilo zabantu zibe mnandi kube njalo.
Daba olusemlonyeni wabaningi ludaba
lwekubizo lebandla leli elokuthi MDC Alliance. Ungasichazisela ukuthi lina njengebandla lizalisebenza njani leli gama?
Indaba yegama uzokhumbula ukuthi ngo-2017 ubaba uTswangirayo ulontshe lokho abakubiza bethi MDC Alliance. Isivumelane ke sasenza lezi zinhlangano lezi ngezokuthi upresident we-MDCT uzoba nguye upresident we-alliance. I-alliance ngamafitshane yiyo esiyisebenzisa ma sibamba ama-elections ukuthi siwabamba ngegama le-alliance ngoba yinto esayiqalayo siyiqalela wona ama-elections lawo. Into esikhona manje ngeyokuthi ikhodi yathi yona umama uKhuphe nguye obekumele ukuthi ma ubaba uTswangirayo echiya isihlalo umama uKhuphe abe ngiyothathayo. Uzokhumbula ke ukuthi ngo-2018 ubaba uTswangirayo ejona hayi bamgcwalela umama uKhuphe bathi lindebele lidizidenti angabuyela emadebeleni nakula muntu wesindebeleni ongabusa iZimbabwe. Bamvalela endlini bafuna ukumtshisa njengalokhu ababekwenza ababe babiza amadizidenti ngomusa wenkosi lalisini izulu indlu yangasalumathi. So indaba le yahamba yangena ekhoti ze yarula ke mhlaka 31 March ikhoti ukuthi hayi into eyenzekayo imbi umama uKhuphe nguye wasakuzithi ubaba uTswangirayo. So lokho kuchaza ukuthi umuntu onguye ngupresident we-alliance nguye umama uKhuphe. Ngoba i-MDCT yiyo uleader ye-alliance, yithi esiphetheyo, yithi esitshoyo ukuthi kuhamba kanjani, kwathini, kwathini. So sizobona ke masokufikile ukhetho ukuthi siqhubeka ngalo igama lethu lesaliqalayo silungiselela ukhetho noma senza kanjani.
Umnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sebandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kunjalo nje, udaba lokusetshenziswa kwebizo le-MDC Alliance libandla le-MDCT sokudale inkulumo. Abanye besithi kumele leli bandla ele-MDC Alliance lidinge elinye ibizo, kodwa abanye ngabathi kumele liqhubeke lisebenzisa leli bizo. Sixoxe lesiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Njengebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa, ngasila linye icebo lokuthi singathi sifuna ukuthi sitshintshe igama kathesi sibalekele abantu bezanu omonzora labokomiti labokhuphe. Sizasebenzisa lona lelo gama ngezindlela zonke zikhona. I-National Executive Committee ilomhlangano kumalanga amalutshana apheli adlulileyo yasisithi yona-ke hayi sizaqhubeka sisebenzisa i-MDC Alliance lanxa sikwazi ukuthi izanu PF ke lalaba abaqanjiweyo bazama ukuthi balidilizelelo bandla. Kho kuzaba nzima ke ukuthi bona balisebenzise ngoba ligama lethu siyengena kukhetho ngo-2018 silisebenzisa sihambile kuCongress yeGweru ngoMay umnyaka ophelileyo CMDC Alliance. Yikho ke hayi sibalindele sizababona ukuthi bazama ukuthi bayenze njani, kodwa ke kwakathesi ke isinqumo senhlanganiso sithi CMDC Alliance ala CMDC Alliance sikhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyikuthi bengaphumelela bencintise ngebizo lona lele lithi Alliance, aliboni na ukuthi bekungcono lidinge elinye igama elebandla, kumbe likhona ikhona enye indlela elizayisebenzisa ukuthi lenqabele ukuphambaniseka kwabantu nxa bevota?
Lolo daba olukhulunywa ngomonzora uKhuphe labokomiti ukuthi bafuna ukusebenzisa igama lethi MDC Alliance lugama nje oluhlekisayo olusuka lutshengisele obala ukuthi ngabantu abasebenza lebandla lezanu PF, ngoba okokuqala bathi bona i-alliance kayisilo bandla lezombusazwe i-political party, kodwa kwaba kuhlangana kwamabandla amaningi athile hlanganela ukhetho luka-2018. Bese sizibuza ukuthi lawo mabandla ehlanganele ukhetho luka-2018 balawo yini bona njengomonzora labokomiti labokhuphe? Okuliqiniseke ukuthi lawo mabandla kabalawo, so yabe siyi-MDC Alliance ke evela ngaphi? Kodwa ke siyakwazi ukuthi nxa usebenzisana lezanu PF konke kwenzakala, ngoba izanu PF ilenjongo yokuthi idilize ibandla le-MDC, ilenjongo yokuthi idilize umkhokheli walo u-Advocate Nelson Chamisa, kodwa kuyinto ke ezaba nzima.
Umnumzana Edwin Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Le Studio 7 efakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le Daily News lithi ababalisi sebephelelwe ngamacebo okwenza imali zokondla izimuli ngenxa yeholo elilutshwana wokuthi abanye babo sebesenza imisebenzi yokutshekeja. Lokhu kuvezwe isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala ezimtha umnumzana Wilson Mangena emhlanganweni obuqoqwe inhlanganiso yehoza kobulawayo ngolwesihlanu. Iphephandaba leChronicle lithi uChristopher Luhaya nomkakhe uJacqueline Nitsa abaleshabhini edolobheni leVictoria Falls babotshiwe ngeviki edluleyo ngemva kokugwaza omunye owayenatha eshabhini yabo bamdonsa amaphambili waze waqaleka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanbonani Studio 7, thina si MDC kaMakhupe, MDCT sesilinde ngamehlo abomvu khetho. Sifuna ukuyina this time singasi MDCT kaMakhupe. Sibaningabi asikho ngilokuzwa nje abantu bengathi bathi akula bantu abazovotela iMDC kaMakhupe. Thina sikhona sibaningi noma nje singaveli sikhuluma kuStudio 7 kodwa sikhona sibaningi sizovotela uMakhupe awine. Kuthi MDC Alliance thina isicelo sethu besicela ukuthi bangasebenzisi igama elithi MDC. Baqambe elinye igama abangalicabanga noma bathi noma yini nje elinye igama kodwa baphume kuleli gama elithi MDC. Hayi thina sithina siphelele thina sesilinde nje ukukhetha ukuthi sivotele uMakhupe awine ekhethweni. Ngiyabonga.
Uxolo msakazi, igama ngithwa uCosmas Moyo. Hayi ngiyabonga lami ukuthi ngingenele phakathi kwalo msakazi ngoba ngumsakazi esesiwuthanda kakhulu. Sesiwufaka phezulu sibili ngoba yathi ngabe eGoli silalela neStudio 7 because khona ukuthola izindaba zonke zasekhaya. Hayi ngiyabonga. Sanibonani lapho basakazi beStudio 7. Ngiyajabula ukuthi mangingena kuhlelo olunjengalolu lwenu. Ngithanda ukuthi ngincome kakhulu ngomsebenzi nomuhle elisenzela wona ngoba umsakazi wenu siyawuncoma, siwufaka phezulu, siyawulalela ngemihla ngemihla ngoba yena likwanisa ukuthi lisithele iqiniso ngazo zonke izikhathi, konke okwenzakalayo, konke okuhambayo, konke okufuquzelayo, konke okuphaphayo sikuzwa ngani. Siyabonga iqiniso lelikhulumayo ngoba into zonke lisitshela zona yizo izinto esizibona zisenzakala because sithi qhubekani, sisiya phambili, sizasiloko silixhasa ngazo zonke izikhathi, sinikeza le mbono sasilayo lathi awu inkosi libusise. Ngiyabonga.
Njani zihlobo lindani Studio 7, ngiyabonga ngomsebenzi wenu olisenzela wona. Ninganyamangala ukubana kati yona i-alliance ikhaliswa yini ethoni bakhalisa namhlanje esokungabahlupha. Kati yena vele okwakuvele kumele ebe ngu-president mubani, kanti ayisuye uThokozane Phupha. Lokho kokuthi abantu singakhangela ukuthi ilizwe leli sokufana ukuthi libuswe ngemihlobo kuzasihlupha abantu benkosi. Kumele sifone ukuthi wonkhona uvele wona iyona i-constitution, landele imithetho. Singalandele imithetho sizabona kusiba ngcono. Yonke into esiyenzayo sizayenza ngomthetho kulokuzenzela nje izinto zokumahlayana. Ngiyeke ngisiya kulaba kuthiwa yibaphi labo abokudonate igazi laba bantu laba hamba berobha abantu. Yebo, abantu laba bayadonate igazi behamba berobha abantu. abantu bethi bazabafakela izimali bengabafakile khuluma amanga wothi bede lapha bedonete igazi labantu kambe wesile kufakela umuntu i-50 bondi engasebenziyo 50 bondi nje engasebenzi lutho yokuthi umuntu ejuse ukwehlula ukuthi umfakele yona i-50 bondi thiwa sure singahambile isenza so abantu sure zamanini ukuphatha kuhle abanye abantu banaba bahamba bedonetha igazi ebantwini banaba becela ukudonetha igazi ngamathosa anzima barobha abantu bethi kongikhona bazabanikeza ama-50 bondi bathe besizofike thina lapho ekusolot eqamba amanga.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7. Siyabonga, siyabonga inhlelo zenu ezinhle kangaka elisinika zona. Basakazi bethu, sijabula kakhulu uma sokuvula amabhoda futhi mhlawumbe kuzoba khona okuvulekayo njengoba enzansi sokuwu-level 1. Siyabonga kakhulu, sibonga kakhulu le ndaba elisinika zona zonke isikhathi. Siyacela abantu izana ukuxolela abantu, izana ukuxolela abantu bantu, sikhathele ngezana. Nanku isizwe samaNdebele sizama ukuthi khona siphumelele. Umnango wakho uyasicindezela, ube sobala ukuthi kafuni, uthe kafuni izinkosi kwaye vele ngoba isiko lethu leli phela kufanele izinkosi zibe khona, hayi ukuthi yena ngoba ufuna kube lezinduna izinduna eyazi ukuthi khona uyazinika lokhu afuna ukuthi azinike khona. Inkosi phela ayithathi lutho, inkosi iqiniswa ngabantu bayo. So isizwe lethu kufanele sibe nenkosi. Angithi babe khona phela umzilikazi bawukhona kulo Bhemula, kanti manje kwalulani lokho hayi khona lindaba kufanele ifike phezulu khona le ku-United Nations ngoba siyacindezela nje sicindezela ngibo lawo abantu. Ayikho into yamaNdebele elungayo, siyabulawa ngapha, siyashaywa ngapha, hayi khona, ayikhona buthakazi, ayikhona okunje. So phela kuyenza abantu abedileyo lapha lezi zivuku zethuqa ziphuma impela zithatha ibhamu kuliwa, hayi khona lokho akulunganga lokho. Eqinisa ikhanda phela umnango wakho ukuthi ye akukho lokho lapha i-Republic. What is i-Republic? Yini i-Republic? Thina siyisizwe sikamthwakazi, asibo babo bangazosibona thina. Ngiyabonga, iyabonga sihloko sami esidube lo enandetholesamina.
Sanibonani, sanibonani bantu bakhithile njani ngezindawo ngezindawo. Ya, sithanda ukubonga uRamaphosa ngokusivulela ibhoda. Sibonga uRamaphosa kakhulu upresidenti wabantu ngoba nguye vele osekhangelelwe ngabantu. Lo mnanga kwavele kayazi lutho, usebuthongweni vele kayazi lutho nokuthi usathuleleni nje engavuli laye ngoba kuyafana vele mase kuvule iSouth Africa's 100% yinto abantu abayibongelayo vele bebelinde khona abantu ukuthi kuvulwe ngapho not eZimbabwe. Ngale vele abantu kwabandaba ngoba abantu baziphandela bafana lenkukhu bafana le nabantu bazidingile yonke into, abantu bazihluphekela vele basemlilweni wabo. Nayi sibongela uRamaphosa ukhulula abantu nangakwasilandabala vele kakula nto ayaziyo vele la manje ukuthi ucabangani vele kacabange lutho, ucabangela nje ubona esefuna ukuthi izikole zivulwe and then ezikoleni lapha akula preparation yokuthi abantwana bevikelwe njani bezwe njani ezikolweni. Ubone yalukubhadala amatiacher ayiwo afundisa abantwana avule abantwana bethu ingqondo, yalukubhadala amanesi ayiwo aphethe impilo zabantu. Akula nto ayicabanga vele kulanto ayaziyo. Thina into esiyibongayo nje kuphela ukuthi uRamaphosa avulela abantu ibhodi ngoba yena vele ukutshona ummamela umnanga kwafana ufana nokumamela ingwane ingane maybe ene 2 years ngoba vele kuyafana ukuthi umntwana akaziyo vele kulanto ayaziyo. Lo ucabanga ukutshontsha nje ukusela le corruption yekusaya ekhanda lakhe wokuvula labukhulu bezamukhefu la akuyikho into ayicabangayo. Manje bayehlula ukuthi abantwana bebavikele njani ku-corona. Vele i-corona eZimbabwe ngeke isaphela, sekuyindlela yokuhlukunyezwa abantu ngayo. Abantu bayahlupheka nthile amazwe wonke azovulwa, eleZimbabwe liyasala lilodwa ngeke lisavula vele.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukubhubha kukamahluli wedale elimqoka eleSupreme unkosikazi Ruth Bader Ginsburg sokudale inkulumo kulandela ukuchutshiswa kukamongameli Trump ukuthi lolu daba lukamongameli Trump ukuthi kudingwe ozathatha isikhundla lesi ngesiphangiphangi. Kulabahluli bedale leSupreme eleMelika abayithobamunwe munye
abane bengabakhethwa bengabebandla lama Democrats kuthi abahlanu ngabebandla lama Republicans. UTrump olilunga lebandla lama Republicans uthi kumele kukhethwe omunye umahluli lanxa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Barack Obama ibandla lama Republicans lalithe akumelanga umongameli akhethe umahluli we Supreme Court ngomnyaka wokhetho njengawonalo. Kumele umahluli akhethwe ngumongameli asekelwe ngamalunga edale le Senate lele House. Kudale le Senate eliyilo elilamalunga amaningi ama Republicans. Kulamalunga amabili nje kuphela awebandla lama Republicans asetheka wasoze asekele ukukhethwa kokamahluli. Kungaba labanye ababili akusoze kukhethwe umahluli oyabe ekhethwe nguTrump. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, othi umuyi uGinsberg waphathisa kakhulu ekulweleni ilungelo labesifazane.
Ube ngumama owaqala izinto zomthetho zokuvikela abantu uselesikhathi eside ekhona lapho. Ungakhangela even engakafiki eSupreme Court nxa usizwa indlela abesebenza ngayo labantu ukuthi nxa engakuvikela emthethweni endabeni yakho uphumelele kumbe kawuphumelelanga, ube ngakulahli, ubehlala lawe. Ngimangaliswe kakhulu ngomunye ubaba obekhuluma ngomama lothiwa nguGinsberg, and ngizakhuluma ngakho ngoba angizake ngibuzwe umuntu okwenza lokho. Ukuthi ubaba lo wabhujelwa ngumkakhe, wathi eqeda ukubhujelwa ngumkakhe wathi yathatha i-social security benefits ofana nale pension nje kwamanye amazwe, wathiwa hhayi, umthetho we-America uthi khona ubaba nguye otshiyela umkakhe ama-benefits, hayi indoda kayithatha ama-benefits abomama. Ubaba lwana umama uGinsberg wamlwela waze wayithutsha indaba yakhe. Ubaba lwana wayithola imali yomkakhe. Uthe esuka lapho wahlala lo mama lwana beloku bejayelene bexoxa, waze wamchadisa ubaba lwana esechada lo mama wamthathayo ngemva kokufela okokuqala, waze wabuya wayichadisa labantwana bakababa lwana. So kutshengisa ukuthi ungumuntu obelwela abantu engalweli ukuthi ngifuna ukuthi ngenze imali ngawe. Ubelwela abantu because ube sibona isizathu sokulwela leyo ndaba. Siyakwazi ukuthi endaweni zabomama khona ngale Supreme Court namhla, nxa esengasekho yena nje, hayi obaba labanye omama, bakhona abanye omama base-Supreme Court abafuna abakhona ngale lo munye onjengalo abafuna ukumfaka kathesi. Olwela obaba ongalwela omama. Omama balahlekelwe kakhulu ngokuhamba kukaGinsberg ngoba izinto zonke ezinjenge-affirmative action ezincede abantu abamnyama lapha e-America, i-Obama care ebinceda kakhulu abantu abaswelayo labantu abamnyama bonke nje. Kwesinye isikhathi lamakhiwa lawa abanye abatholayo we-Obama care bayenza ngani kuthiwa thina yithi sodwa abantu abamnyama esibhenefitha ku-Obama care bebhenefitha bethule. Incede abantu abaningi kakhulu. Umama lonxa engasekho nje e-Supreme Court kutsho ukuthi izinto zona lezo azisavikelekanga, yikho ukwesaba kwabantu okukhulu esilabo.
Umongameli Trump ukhanya ejahile ukuthi adinge ozangena esikhundleni sakhe umama lo. Ubona ungani uzaphumelela yini imizamo yakhe njengoba kukhanya ama-Democrats besithi akumelanga ajahe ukuthi isikhundla lesi sithathwe ngomunye?
Yeah, uTrump. Ungambuzisisa kuhle namhla ukuthi kungani ujahile wona Trump ufuna ukufaka ukuthi ufake umuntu ozangena endaweni kaGinsberg. UTrump uzicabangela yena ama-election akhe ukuthi njobe ngumuntu othena i-election is rigged, i-election ikayenzwanga kuhle. Mhla engathe esephika i-election ukuthi i-election kayenzwanga kuhle, ufuna ukuthi ngenxa yokuthi i-decision yenziwa i-Supreme Court, i-Supreme Court itholakale i-Supreme Court esupporta ama-Republicans i-party yakhe. Okunye futhi akujahileyo, uyakhangela la umumo olandelayo after i-election ukuthi yena kungenzakala ukuthi awine adle uBiden, but i-Senate uyabe engaselayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Seattle esigabeni se-Washington State.
Diala BOP ingoma isidobela ke uhlelo lwethulo lamhlanje. Singakagcibi uhlelo lwamhlanje uthi sikhangele inhloko zendaba ebesilazo lamhlanje. Umkhokheli webandla le-MDC uNkosikazi Thokozani Khuphe usekhuthaze umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe ziqine avuselele umnotho welizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Asidibaneni njalo kusasa.